kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ba ama disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho after the conclusion. Yile ba yokuthi allowed for that.
Singathi-ke kodwa-ke nxa kungani kume njalo baba Sikhosana, khanyazani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagqwetha abo, manje busebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearing, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceeding ayenzeke loba bengekho.
Yabe senzela nje umthetho ukuthi ziqhubeke zisiya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjezisa uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo ocharjwayo liyabizwa, and then uma engekho njengasecourt, uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kushiwo ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaprosida.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi ba-charge? Ngoba nxa bengabuya ngale lobabala amabizo one by one, kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona amenginike ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January. Abalama ngathi nje ukuswelela imigama, abala amacala afana nayo bayabizwa bonke at the same time, and lama-charges akhona abalwe, abavumayo at the same time, abalayo at the same time. Those who are not pleading guilty to absent even. Ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini, befanele ukuba semsebenzini, bengathathanga esingathi yi-leave.